Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngomvulo ebuseni siku 2 kumpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zethu zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks.
Amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzokwalo, kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize. Kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele masekufanele ukuthi bazilwele.
Ngolandela umhlangano omkhulu werally yebandla le-MDC eGlenview eHarare izolo, ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa esanda ukuvimba lokho.
Njenga loko wayesizwa khona ngupresident uTsvangirai ukukhulumile wasithi mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi loko siwayenza yini abantu basebesithi yebo funa ukuthi siwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi kakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho. Kanye njalo lo hulumende weSouth Africa laye uyakusola. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Vusumuzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khonale eSouth Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eGibbs Town nje manje sokuseJulius. EGibbs Town imbiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu, kuthathwa impahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sithi beqalile eJulius, uqalile nje manje abantu bathathelwa impahla bayashaywa, kanti ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Mawusiya leko M2 suka e-Eastern Cape kunama roadblock. Abantu ngeyona amapolisa abamisa imoto ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi, kanti kunama-truck ashisiwe ukuthi ku-N3 eyishiswe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala eSouth Africa okhomba khona sobala ukuthi cha, okunye nje ikulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumbe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa, sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi, ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Ube kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngeDECO, ilungu likahulumeni leDECO, bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu, kodwa umhlangano lo kwazange wenzakale. Okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba. Bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander, umgwaqo obizwa ngo-London Street, omunye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe, ngicabanga ukuthi ulokhu njana amapolisa nokuthiwa i-intelligence. Asina siqiniseko esihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo, ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko. Njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhulunyiswa nomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala lokho bakwenzela ukuthi maso kushisa imoto bathi ayisithe sikwenzileyo lokho ngoba yibo kanye impela abaphansi ngoba silokhu nathi sikhipha imbiko yokuthi kanti uhulumele kungenxa yani engabophi bona laba abantu be-ATDF ngoba bayi-union laba abantu lapho ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene kodwa baqamba amanga badlala ngengqondo yabantu impela lapho
okuqakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini ukumbe njengomnyama ongelambisi
cha asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelambisi into eyenzakala impela ukuthi sithi thina abantu kabahlale ezindlini kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ukuthi abantu bayazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangashela lapha ezindlini bangqonqe kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo babe nabantu abangabacupha ababekayo ukuthi babe bebabhekela ukuthi umumo ominjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala e-Egypt amaphoyisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzo kwalo kodwa kuze kwashona abantu abane amaphoyisa engafikanga ukuthi ngeke basize so make baningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi ukuzivikela ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobezila zobaningi kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele mase kufanele ukuthi bazilwele
Lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum sixoxelaye ese-South Africa asenelisanga ukukhuluma lo hulumende we-South Africa ngalolu daba Ulandela umhlangano omkhulu we-MDC oyirally e-Glenview Izoro e-Harare Ibandla leli lithi selilelidlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa yisanda ukuvimba lokhu. Umnumzana Thamsanqa Hadebe ukansela weTsivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano uthi umkhokheli weMDC umnumzana Nesenchamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu. Njalo basaqanda amacebo awukuthi baza kuqhuba njani.
Abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo utshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini ama-shops aseGlenview 3 uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele i-street sonke besuka khonapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba i-Glenview 3 shopping center
ube kwenzelani kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kutsho ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili
upresident njengalokho wayesenzwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasesithi mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sikufuna ukuwayenza lithi lokho siwayenza yini abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi siwayenze wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siwuqalise nini wasesithi basiwuqaliseni even namhlanje lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke ngigijima ngihamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo kodwa amademo akamanga ngoba siza kuloko siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa iZimbabwe njani phambili
bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapolice
abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezanu PF izama ngesikhathi ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo kodwa bathi bona kabasozi bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akabahlalanga kakuhle eZimbabwe
nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho Ubathini ngesimo somnotho welizwe baphila njani?
Abantu bayakhala kakhulu lapho esihlala kuzo. Irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu. ngoba uthola abantu sebecharge ama 20 30 US ku one room. Isimo leso esitshengisa thina singatholi ama US dollar. Kunzima kubo, ungakhangela ama bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu. Ozupho laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu besina sebeswelakala sebeswela imisebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela weTsivarasekwa eHarare, okubandla leMDC. Sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku the prevailing interbank rate. So besikhuluma naye ngeviki edlulileyo, kodwa asisazwa nalanga kahle ngoba yena uhulumende wayese office ukuthi iphethende and fridge ayikwani mayena leyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini, silatransport, silokudla, silabantwana. Sile health yethu, so sicabanga ukuthi akukwani ukuthi siye silokhu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi khathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezelele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezelele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is times 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela and so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yibo abasikhokhela.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable, singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nicho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyela emsebenzini. So in short, asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leSithunguzwa. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level nakuma provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka 3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni yezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries umnumzana Walter Magaya uthi akusoqiniso ukuthi wadlwengula abesifazana. Uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa, njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la amacala bafuna imali kuphela, njalo yena uhlezi ekhuleka enkonzweni yakhe, ngakho kanasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Uhulumende uthi ugatsha olubona ngamafutha ezimota okuhambisa olwezera luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla, kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yakhohlwe uzibika ngumpangazipha yakorona. Abantu beSouth Africa uzobadedi ikuthi kudingakala ukuthi abayizethekeli abaselizweleni ngasona bazehlise. Kodwa nxa bebisela umlilo ufana lokuthi usuthela ipetroli othela amazi phezulu. Mina lo ukade ememezele konke yakuthanga, umemezele kususela iviki yonke leyo. Sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayekeli ukusebenzisa isiNdebele, asomntwana wesiNdebele into. Esabo kunxusa abantu besiNdebele ukuthi babancedise ukugangela kunjalo. Emzini womuntu vele akose kokwaliwa, ikusehlisa, ukusaphephe. Ngiyabonga.
Nelami igama nguAdolf Shaba. NjengamaZimbabwe kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga, sifose isimo silunge, njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelele ngumphako belokhu besasidicidele kusasa lethu, kusasa lethu esezandleni zethu, ikakhulu ulutsha lwakithi.
Lepho kanjani maZimbabwe amahle, mina igama ngu-Adrian Pering, ngikhuluma ngiseChiumba eWange. Kambe pho sizofika nini bantu beZimbabwe? IZimbabwe yomela ngaka yona idife iza sithini?
Mina ngubhanda moyo ngise Plumtree. Ngiyayizwa indaba yama South African, ngisebenze kakhulu la mina phe South Africa. Bona bathathela abanye abantu phansi, ndikuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi, sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu beSouth Africa, ngoba hayi bandlululo lwabo ludlula lwabelungu. Kudala kwakungcono, sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo. Kodwa hhayi, abantwana kababe sefu bengabalwisi, balandela umthetho, abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngohloniphani Nkomo, ngisethembisa. Msakazi okubuhlungu umsakazi, sinawo amaphemithi thina esanikezwa nguhulumeni, kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo, kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe laseSouth Africa.
Ye, sanibonani, sanibonani bantu bakithi, ninjani? Kuma nongwenya la esandini eGoli, wamanje sebeshintshile sebethi strike. Kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye, basebenzisa i-strike ukuntshontsha, ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame. Kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayo ibe nje ibhalanse ngamanye amazwe. Ngoba manje abantu basekhaya into kufanele siyenze inye ukuthi nje sibeke phansi idolo, uNkulunkulu sithanda sonke, lokhu kuzodlula, kuwumoyanyana nje. I-ANC yayitshelisa no-PF iqiniso ukuthi manje sesikhathele ngabantu alokhu bebuya la, ngoba silapha nje ngenxa yezano PF.
Ngoba enye into eliqiniso yikuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu, sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona. Iqiniso yokuthi imisebenzi siyayithatha ngempela, kodwa asitsho ukuthi akuliwe. Kancane kancane bekuvanele ukuthi ilizwe lakithi lilunge. Ngoba uma ukhumbula sikhulele abantu beMalawi, abantu beMozambique bebegcwele eZimbabwe. So ukuwa kweZimbabwe yikokwenza abantu badlula bazogcwala la, njengoba sesikubona namhlanje. Kuyinto entsha kubo abeSouth Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana. Kodwa thina siyakwazi lokhu kudala sakubona vele, futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi, lo ubuyaphi. Uyabo nje bona bese uya behlushwe la ikuvila, la ikufuna imali eningi umuntu engafundanga, ufuna imali eningi. Na phela sokuthatha khona lokho kuncane kwa vele sihambile phela lapha sihluphekile ngayo ndaba.
Yebo, sanibonani basakazi abahle abe Studio 7. kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana nale maka kungaba labantu abachayayo kumbe abafayo. Besicela United Nations ifake ama-sanctions kuleli lizwe ngoba kukhanya ngathi into yakhona seyijwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona kabafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lwetshwala, bavukela etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba laba babizwa kuthiwa ngomahosha, yomsebenzi abawufunayo. Abafuni ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa.
Ngoba lathi asisuke sivume ukubana imota ezilamadrayiva eSouth Africa zibonakale lathi kwawethu amazwe. Ngoba lathi singabantu siqakathekile lathi njengawo. Sobona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabilizwe lathi asifuni ukubabona kwawethu amazwe. Sebezakadrayiva kwephakathi kwelizwe labo eSouth Africa kasaphumi ulaka lwabo ngolwezithutha ezingaziyo into eziyenzayo.
Igama lami uSibusiso. Ngoba imali esiyitholayo lapha sikwazi ukuthenga izindlu, asikwazi ukwakha imizi. Into esiyitholayo kuphela ukuchithekelwa yimizi. Mase sifika lapha siyehlukana, into ezifana nalezo nje, ukungcola nje ukukhona. Osiyami ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona, mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group la bebethintana be-updatean ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi kungabi negazi Nkosi yami elichithekayo. Ngiyabonga.
Ngokungananzelela ku-transport industry fake example njengeThekwini laphana imota zonke ezidonsa ama-container ziyana ngama-foreigners kuphela, akula munye umuntu. Njalo kukwenzakala ukuthi ufice ukuthi ikampani eyodwa, ikampani inye isiqhathe ama-foreigners kuphela kuphela, not even one South African. So sesithi bona bayisebenza ngaphi? That's the question. Nxa sithi bona bangalungisa uhlupho lwabo oluselizweni labo, right, bayelungisa ngaphi uhlupho abahlangana nalo? Bayelungisela ngaphi? Nxa sebengasebenzisithi abasasifuni elizweni labo, we just have to move out, sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela. Siyabantu lezo yebo bancediswa lapha nalapha for independence, but konoko kodwa isikuthi ikongezi ukuthi bangalungisa uhlupho oluselizweni. Njengezambia, izambia ngiyayazi khona ukuthi uyesebenza nje konoko ngiyavele kabavumi aminangowamambasola nto sesakaa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma leya ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane. Abantwana abafunda emakolitshini eMelika abayisilinganiso samathumi amathathu lasitshiyagalombili ekhulwini 38% babikwa sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangamathumi amabili lambili e-Odessa eTexas ngomgqibelo. Ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalwecatsha. Ukwezenzakala eMelika namhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo bengizakutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele, kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angagcine ebuyela sibili. Ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la. Ngoba umuntu lowo sewabulayo uzenzela umathanda futhi. Kubona laba abancintisayo ongaba la mandla okuthi kungaba le thuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngubani. ende futhi akayisiko ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu. Mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona ka-test akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni i-nomination ngobani. Kodwa yena uTrump ose abantu abaningi lala babamsupporta kabasamsupporti ka-test ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le-China. So sebevulela amabhizinisi amancane lamakhulu ikakhulu ama-farmers okuyiyewa ibhesi yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu la mesithi engikwenzayo ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe lawa ama-cities avela ngama enxaya ngawo ephathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indiana. Ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hhayi hhayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngakhetha lot kuma-presidential. But kuma-councilor lani hhayi mina lami ngisebene ngakutshela iqiniso ngiphonga ufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Ehlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka namuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.